Ilanga lalamhlanje yikho lapho esiqedelela khona amaphepha wonke ekade siwabhala amalanga wonke wona la sibona ukuthi abazamela abantu abebadlale MDC bayazilolonga bayazilungiselela. So siyafaka namhlanje amaphepha sikhangelele ukufaka ama-members of parliament angu-210 wonke ama-constituency lama-PR akhona. Ebe singathi silohlupho khona kuma-council ngoba bekungakapheleli sisi kodwa hayi sikhangelele ukufaka inani sibile lingadlula kubo 90% njengebandla le-MDC esibona ukuthi lokhu kutsho ukuthi ukhetho soluqalisile. Sisuka lapha sokusiba yilokhu abakuthi yikarikiriki amabhiza asesemjahweni. Sikhangelele ukuthi siyobamba i-66% leyo esazibekela yona njenge-target njengebandla.
Yebo liza kwenelisa yini ukuncintisa elizweni lonke jikelele Dube njengoba sike salizwa likhala ngokuthi imali ebhadalwa ngabancintisayo iphezulu kakhulu.
Imali iphezulu kakhulu lakhathesi asikubona ukuthi yindlela eyokuthi amabandla aphikisayo ehlule ukufaka abantu nxa ethe afaka abantu asale engasela mali yokukampena ngoba sizakhangela kukhetho oludlulileyo umuntu bengena nge-$50 kuphela okusho ukuthi nxa sulinganisa lalamhlanje ubengabe elayo leyo 950 yokuthi ayenze lokhu lalokhuyana okumayelana lokhetho manje kwakhathesi umuntu angavela bathele leyo mali usala ele mali elutshwane kumbe usala engasela mali yokuthi agaye amavoti esibona engathi lokho kuyasibisela emuva njengelizwe ngoba kuza kwenza ukuthi izikhundla kumbe izihlalo ezenza izinqumo zelizwe kube yizinto ezenziwa ngabantu abalemali kuphela abaningi besala emuva ukuhlupheka kwabayevele bengabayanga kuqhubeke kusiya phambili.
Kunketho ezedluleyo ezama-by-elections sibone ibandla lenu linqotshwa kabuhlungu ngokunjalo libona liseza ngcono yini kulolu khetho.
Ukhetho lwama-by-elections aluze lwafana ngqo lokhetho lwe-general election. Isikhathi esiningi i-MDC asizijayelanga ukwenza kuhle kuma-by-election kodwa senza kuhle kakhulu ku-general election. Esikunanzelelayo ngokhetho lwe-by-election olwadlulayo yikuthi abantu babengakakuzwisisi okuningi esasikwenza njengebandla asikumayelana lekuhlosa ukuthi silethe ukusebenza okuqondileyo kuma-council e-parliament lapho esasilohlupho olukhulu kakhulu ebantwini abasebetshiye ibandla kodwa befuna ukuthi baqhubeke besidla ngebandla la bezidlela kubo council lapha kubo MP lapha behola kodwa bengasayenzi umsebenzi abawuvotelwa ngabantu. So ekuzameni ukulungisisa khona oku abantu babengakakuzwisisi okuningi kwakhona kusenziwa ukuthi babeqanjelwa amanga. Lizakhumbula ukuthi siya kukhetho luka-2018 kwakungilamhlanga ikakhulu eze-G40 abantu ababele mali njalo besenelisa ukuthi batshele abantu amanga bawasapote aze abe ngathi liqiniso kodwa sikubonayo khathesi abantu eZimbabwe isikhathi sesidlule baze bananzelela ukuthi hayi ibandla le-MDC likhona njalo ibandla le-MDC lihlose lokhu lalokhu lalokhu.